Exoxa le Studio 7 uNumzana Qobo Mayisa utheka mkhanuki umgabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Owokuqala kangisho ukuthi hayi kasimkhanuki. Njalo uma silokumkhumbula sizakhumbula indubeko asithila zona lapha eZimbabwe. Sizakhumbula ukuhlupheka, sizakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamafektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, izikolo zangasebenzi ngendlela. Sizakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawa imbangazi. Sikhumbule le ndaba ebuhlungu e-background yokubulawa kwesizwe, ukuchithwa kwesizwe, ukubhidliswa kwesizwe ngenxa yombangazi. Ngeke sikhumbule okunye akwenzayo okungabe kubuhle kanti kuyini okuhle akwenzayo. Asizakukhumbula.
Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Buckler Tambo uthe umgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela kodwa iningi labantu liqine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lutshumi elizweni lawa angawakahulumende ngokumbona ngani upresident Ova Mkhaba wakwenziwa kwaba yinto yabanhle ukuthi abantu abansundi kakhulu abeZimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ebuye yaba khona ngokwakha izikolo zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bagcine sibe lama bayesingathi ngama-degree kodwa abangeke benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye obeyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho zeZimbabwe iyakhulu ngemva sokuthi amaplazi kanjalo ngokungenela la amafektali lokwethisela laba kade bephethe amafektali ngomthetho lo esingathi yi-indigenization and economic empowerment act. Ukungasetshenziswa kuhle komthetho lo we-indigenization kusetshenziswa ngabanye bakhe ngokunye osekubuye kwabulala ilizwe leZimbabwe esesibonela laba abakwezenjiwayo lo esingathi ngamamayini bengasenelisi ukuthi befake izimali lokuthi basebenze kakuhle bese sisabela ukuthi bengathathelwa amankampani abo. Kodwa okumqoka okuhle okwenziwa upresident Robert Mugabe njengoba ngitshile ukuthi abantu beZimbabwe benelisele ukufunda kanjalo baba lempilakahle enhle ikakhulu ngama-1980s esanda kungena embusweni. Okunye engathi mina engamfisela khona yikuthi abe ngumuntu enelisa ukuthi ahlale phansi egcina abazukulu enelise njalo ukuthi alobe ingwalo zombuso wakhe lokuthi abantu benelisa ukuthi bamzwisise ukuthi kanti kwabuya hamba njani, walahleka ngaphi njengoba ngumuntu wayengani uqale kuhle nje embusweni wakhe. Okunye kanjalo okunganika okuphinda kusolise ngombuso kapresident Robert Mugabe yilokhu esingathi yimpi liyayenzakala emathebeleleni tasemidlands le esingathi igugurawundi. Konke khonokho kungaba yinto engabanhle nxa ngenisa ukuthi alobe etshela abantu beZimbabwe ukuthi kwakuvele kwahamba njani ukuze abantu abaningi kangaka begcine bephelelwa zimpilo zabo kusenze wonke khonokho ngamabutho. Kodwa mina
osakhulayo uMnumzana David Ndlovu uthe umgabe ukhangeleka emubi ngenxa yezenzo ezimbi njalo bafisa ukuthi bazwe umgabe ekhuluma ukuthi kuyini okwenzakalayo aze asuse embusweni. Uthe uMongameli Mnangagwa kacishi amanyathelo kamgabe kodwa uzama ukuqondisa amaphutha enziwa ngumgabe.
Khangele siyabona ukuthi uRobert Mugabe waphongunyamalala njengomuntu owayevele ngekho nje kuyizenzo ayizenza ebantwini and kungendaba yalowo ongenileyo ngoba lowo ongenileyo wazange abe lesikhathi sokuthi abe etshona esolana lezinto ezazenziwa ngumgabe. Umnangagwa uhle wangena wazama ukuthi athintshe konke okwenziwa ngumgabe. Uma sikhangela i-corruption sikhangela nje langendlela izinto ebezenziwa ngayo umnangagwa wazange kuthatha isikhathi esolana nomgabe. Uhle wafaka unyawo lakhe phansi wathi umsebenzi mawenziwa. Yebo abaningi mabemkhangele umgabe babona umuntu owabancedayo ikakhulu ezintweni ezomhlabathi abanye mayimkhanyele babona umuntu owakalethela ukukhululeka entweni zomhlabathi ukubana bathole umhlabathi bakwanise ukulima. Kuthi nasesibuya ngapha ngasemandebeleni mayimkhanyele babona umbulali wabulala izihlobo zabo eziningi kakhulu. Mayimkhanyele bemcabanga bazabe siba lobuhlungu kakhulu. And iningi liyafisa ukuthi libe kwazi ukuthi ungaphi, liyafisa ukubana ngabe uyajeziswa ngezinto azenzayo, ikakhulu ngesikhathi se-Gugraund lango-2008 lapho abantu abalahlekelwa izihlobo zabo eziningi kakhulu. Abanye bayafisa nje ukuthi bemuzwe ekhuluma ukuthi kambe okwenzakalayo kwakuyikhungu mkongasokho. Yikho nje abantu abafisa ukuthi bebekwazi, yikho abantu abafisa nje ukuthi bembone wokugcina laye azikhulumele engagonjolozelanga ngamasosha, azikhulumele ukuthi wahamba njani, azikhulumele lokuthi njengoba sekunje yena ufisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula uMgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Besekuyinsakavukele umchilo wesidaba bona ukwehlika kwakhe esikhundleni bokungabonakali kwakhe kubathele isizungu ngabe sebekujalele nje ukuthi konke akhuluma nje. Kodwa abantu abawukhayile ngelinye ilihlo lona muntu isiphica mfundo, iy'ngqondo zakhe zibukhali, kuningi abantu abangakufunda kuye, kuningi njalo abangakucupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso, uZulu wajabula kakhulu ukuthi uMgabe setshiya isihlalo sobukhosi, kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxa likulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasosha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.